Endabeni zethu lamhlanje lilo Mike Hove. Abanye abantu abalamanxeba okushawa ngamasotsha lamapholisa ababushwe ngesikhathi uZulu etshengisele emgwaqweni eZimbabwe bamiswa emthethandaba. Bakhala okumangalisayo abantu ngokukhahlanyezwa ngamapholisa lamasotsha eZimbabwe. Inhlanganiso ezimele zodwa zichothoza ukwenziwe libutho lamapholisa kulandela ukutshengisela kwabantu emgwaqweni eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele Belarus namhla lapho akhangelelwe ukuthi uzalobelana izivumelwano ezimbalwa neziphathamandla zelizwe leli. Lokhu kuvinjiwe ubulembu bokuxhumana kwele Zimbabwe lapho abantu abathwaliswe nzima ngamasotsha lamapholisa. Ku-Life Talk namhla kuhlelo lwabesifazana kuhlelo asihluzeni bomama sixoxa ngokwenzakala eZimbabwe. Nxa lifuna ukungena kuhlelo sithumeleni umlayezelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lingakhuswa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-short wave. Lingakhohlwi njalo ukuthi sikhona ku-Facebook kukhathi lethu ele-VOA Ndebele.